isicelo lesi sibuya ngesikhathi imali yohlobo lwama-RTGS eyiyo eholwa nguZulu isinciphe isisindo sayo okwethusayo isehluleka ukumelana nokukhuphuka kwentengo elizweni osokwenza kube nzima ukubhadalela indleko yokwelatshwa lemithi ngedola leMelika. Lokhu sekushiye inani labantu abenelisa lezi nhlelo liwe ngesilinganiso sengxenye ekhulu i-50% enika ubufakazi kukomiti yedale lephalamende ebona ngempilakahle ye-Health Portfolio Committee. Umqondisi we-Health Funders of Zimbabwe umnumzana Stanford Sia uthi uhulumende sekumele angenele kulolu dubo.
We've noticed that there's been an upsurge in terms of inflation since October 2018.
Sesinanzelele ukukhuphuka kwentengo kusukela umnyaka odluleyo, njalo thina njenge-healthcare funders sesibhekane lokubhidlika kwezimali esasizigcinile kusukela iminyaka edluleyo sisebenzisa idola leMelika. Lokhu sokwenze sehluleke ukubhadala imali kumalunga ethu.
Umfokasiya uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokungaqakathekiswa kohlangothi lwezempilakahle kaZulu nguhulumende.
What we are noticing is that when there is a fuel queue, people tend to act very fast in terms of interventions.
Esikunanzelelayo ukuthi nxa kulodubo lwamafutha ezimoto usizo luza masinya, kodwa nxa kulodubo lwempilakahle kaZulu usizo alukuyi masinya. Kulabantu abasezibhedlela, kulabantu abadinga ukwelatshwa, konke lokhu kuyasikhathaza.
Umnumzana Kate olilunga leZimbabwe Healthcare Funders uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuphathisa uZulu kwezempilakahle elizweni, kodwa uhulumende laye kumele aphathe eyakhe indima.
We feel that it is a disservice for us as Zimbabweans to leave the country and go to South Africa to go and consult a fellow Zimbabwean doctor.
Kulusizi ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuzamele siyelatshwa eSouth Africa ngodokotela abavela kuleli. Esikufunayo lapha elizweni ukuthi kube lempahla kanye lemitshina ezenelisa ukuthi sithuthukise ukwelatshwa ezibhedlela zethu. Sifuna ukuthi senelise ukwelapha uZulu lapha, hatshi kwamanye amazwe, hatshi njalo ukuthi siqhubekele phambili siselatshwa kwamanye amazwe.
Kodwa umnumzana Nkosana Ntshuma isakhamuzi seHarare uthi akusizi lutho ukuthi inhlelo lezi zibhadalise uZulu ngama-RTGS ngoba umuntu engagula kasozathole usizo lokuhlawulela ukwelatshwa.
Mina into engiyibonayo ukuthi laba abapha uncedo lwe-health, ama-health insurance alungile ukuthi aqhubeke cela kumbe demanda imali ezifana lama-US dollars ebantwini. Why? Ngenxa yokuthi imali yakuleli i-RTGS dollar le ayisabuthengi lutho. So ama-health insurers ngabantu abakubhizimusi, and siyakwazi ukuthi nxa ukubhizimusi kumele uyabe ufuna inzuzo entweni zonke uyabe uzenza. Pho nxa bengathatha ngezimali ezingathengiyo imali odwa ungayithwathika lapha kusasa ivuke ngasasiwo mali, amboni kuyikuzingqondo zonezo.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwedola leMelika lokuthenga ngalo amafutha ezimota, ugesi kanye lemithi. Iholo labantu abaningi alisathengi lutho, isisindo salo sesitshabalaliswe yikuqina kwedola leMelika. Ngakho iningi alisenelisi ukuthi liphathe uhlelo zokubhadala indleko zokulatshwa ezabama-medical aid. Ngimele isifundo 7 ngiseHarare. Ni mukipson pepe.